Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa kumele achiyane nokutshona egijimisana labatshayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengele izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare nowechitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa sesiya kuma-election lapha, yibo abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula ichumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka awedluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496, kwatshona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lalapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asehambeni siyejova, asihambeni siyethatha le vaccine, ngoba lokho okunye okwamatheory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe-2 years ngamanga angaso akusukho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane, siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sihambeni siyethatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele. Kama vaccine savele sakhula silawo, sahlatshwa polio, sahlatshwa measles kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisibisiso sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza, siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nikasiqakathekisene nempilo. Kanti phezu kwakho konke futhi siqhubeke sisenza esimentena ethiwa social distancing, sigqoka ama mask, sigeza izandla, lembuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane. So kuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma platform wonke achiyeneyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lo COVID-19.
Kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathisi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela iCOVID-19?
Lapho kungani kusokuba lohlupho nje, uyabona abanye nje labanye bengani kabasalandeli umthetho, kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo. Kodwa bese kusiba la kwezinye izindawo ubona khona usivele zikhona iziqoqodo izagqibe imiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda abangabe bengafuni ukuthi balandele umthetho, abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lweCOVID-19 luyabulala. Alula ukuthi ungumanotsha, alula ukuthi unothile, akula ukuthi ungumyanga, luyabulala alukhethi. Abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda, bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapolisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana, bahlawule njengokutsho komthetho, ngoba bayizephula mthetho. Kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society, ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane lweCOVID-19, babulalisa abanye abantu. Bakhona ke abantu abanjalo, kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni, senqabele abanye bethu abathandekayo, senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemichova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho okuthiswe khona amakhombi amabili kwabulawa amafastele emota yamapolisa kwalimala labanye. Kodwa amapolisa wona athi amakhombi la achiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapolisa athi lanxa elezimota ezilitshumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo osomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi amapolisa kumele asebenzise imota lezi ukulwisana lezigebengu esezihluphile kuleli dolobho.
Isimanga Ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa, but uzafica ukuthi amapolisa athengele izimota ezinje zokuxotshanisa imitshova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy, beyekela ukuthi bathenge imoto ezinja zinikwe amapolisa ehomicide bagxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Abantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo yikupromota amasela bahlukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuyi zabo. Ngibona ngani isikhathi siyafika khathesi sikuzabaphelela kuloko kwizinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza i-business engathi i-cash business, ngoba nxa usenza i-business eli-cash business namasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi ku-business kungena i-cash basebelandela ke. And ubunzima bangikhona esibutholayo Ntungameli ukuthi silo hulumende onganakiyo ukuthi ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso wokuthi uhulumende wethu esikhuluma ngaye kathesi ulakho ukuthi ke nxa sokusiya kuma election beja kusiya kuma election bathengele ama candidate abo wonke ongu 210 izimota bathengele ama office abo wonke izimota bathengele ama department wonke izimota uzafica ngikunike example yokuthi khona apha ko Bulawayo kulama constituencies zangu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa uBulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo ikazidlula 6 soketshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapolisa kunje nje le mali eholo labo liholo elingajabulisiyo kabasela mdladla ukusebenza amapolisa abaxoxhanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu nzima kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba ama bank kaso ma bank ayisele interest kodwa kathi imali sezidliwe ema bank sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa abantu ba banka zonke lezi mali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke yahamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapolisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka amapolisa abe phethe ke ngendlela ethiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani ke osomabhizinisi business abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abehlala emsebenzini ke bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana okuthiwa ngama cash business ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station ama business anjengama supermarket uyafica ukuthi ke kule cash eningi kakhulu evele ingena emabhizinisi nanjalo uqhakathekile ukuthi uhulumende akwenzele kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela
umnumzana Bednico Bebe ngosomabhizimusi wakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le koBulawayo Idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leyeChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omanisipala abalandelanga umthetho we-Regional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakhansila kumele aqale aye emthethwandaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe umthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe nesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton edale lephalamende saqala ngumbuza ukuthi kanti vele kuyini ukubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazange akufake engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani ungakhangela ukuthi khona into leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa so sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma election sebeqala ukugcekezela abantu futhi khonapha yabefika ukuyenza isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi yikho okukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba we-High Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokhu ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo.
Mina ngibona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa bathethe inyathelo elihle kakhulu uhulumende akavuzanga pho ukugqekeza amahlayana. So mina ngiyavumelana labo sibili yijudiciary esiyifunayo naleyo oyokuthi khona nxa into iwrongo iwrongo
nxa ku right ku right lokho akulunganga lokho abantu kathesi baya ngapi bazothengisa ngapi ungapha umsebenzi kusesele Liver Brothers yini lapha ethatha abantu akula so abantu laba bazaphila njani so mbona ngathi umthethandaba uyenza into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini
into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende yakhe labantu laba endaweni ezokusebenzela yinto yakuqala bengakacabanga ukugcikezela abantu bashiyane ngemikhuba labo yepolitics leyo ukuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe so nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitaradeni ngaba yakhe indawo ezinhle aziduru ukuyakha izinto lezi khathesi into iproblem ekhona yikuthi khona le council isiyithengisela abantu nje ama-private players ilendi ukuthi khona bayakhe lezi zinto so labantu abantu befuna ukuthathi ukuthi kona bathola izuzu sebedulisi abantu laba abasakwanisi ukuthi kona bayobhadala lezi amarenti afunakalayo so yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama-private players ngabakhe wona ngabadinga upartner ozabuya ethi kona mina ngifuna ukwakha so sibe yi-50-50 kumbe yi-45-55 and so on yikho ofuze kuyezwa
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo emela isigaba seSouthern edale lephalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisi abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kwele-Bhilitane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamtshina kobulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sokubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi nguye kodwa uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lo muntu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo ngiyathanda ukubingelela kubazalwane kuzalwane zonke zaseZimbabwe. Ngikhuluma ngiseHauteng. Ngizobuhlungu ngalolu daba lokuthi ubugebengu sobubhahile kobulawayo. Kulaba phatha imbhobho, baphatha amarekeni, baphatha imkhonto, zonke izinto ezifana nalezi. Lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu ocreator lo bugebengu uhulumeni weZimbabwe. Mingaki imisebenzi aseyivalile, bangaka abantu ade behamba ngemchova bedriver ngoba umchova omunye buhamba ngabantu ababili. Laba abantu mase belahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kwabe kuthi abazophila kanjani, sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona. So uhulumende kazama ukuvula imisebenzi yabantu, angancindezeli abantu. Nguzuphi uzupho sowabantu uzupho ngowani? Kavule imisebenzi yabantu, abantu bazisebenzele bazisi ngokuvala ukuthi abantu baziphilise. Yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba ekhaya imisebenzi ngekho. Abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa. Amaphoyisa ayasetshenziswa, yebo asetshenziswe, kodwa akwenziwe into ezi-right ngoba laba phambili abangathi basezikhundleni ezi-right makuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi ku-right so le nto kayisoziphele uma kungalungiswa lezi zinto. Ngiyabonga msakazi.
Okunye uhulumeni we-ZANU-PF wawuthi wenza ukuhlakanipha uma kungabe ugcotsha abamhlophe ezweni lakithi, ususa abamhlophe emapulazini, ufaka ama-overturn. Umgabe akazange wafa wayithanda iZimbabwe even ilangeloto noma yiliphi ilanga nje akazange wayithanda iZimbabwe. Asoze ukuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha, yini ayenzayo ukuthi ilizwe laseZimbabwe libe ngcono ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi, ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza akuzange kobuye kwalunga ezweni lakithi. Mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje ngabe ngabuyela ekhaya, kuba nako sibaleka sise-South Africa silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana. Lizwe lase-South Africa still overcrowded ngenxa yethu. Kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele leZimbabwe bevusa iZimbabwe nje ukuthi ibinjani? Omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe. Manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfaka eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district, usebenzela okwefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime okwefamily yakhe. Kodwa umlungu akwazi ukuthi aqhashe abantu, akhuphe umgodi wamanzi, akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithenge ngabantu futhi. Yikho-ke ngithi kwaliphutha-ke lokho kwenziwa i-ZANU-PF ukuthi ixoshe abelungu emaplazini, ixoshe abelungu elakithi. Manje uma ungena kobulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje. Dala bekuthi uma ungena kobulawayo uzokunuka isihlahla, ama-flowers, uzokunuka kamnandi, kunuka ama-restaurant, kunukelela nje kamnandi. Manje kobulawayo uma ungena nje kobulawayo ngathi ungena eplazini. Phazamisa kakhulu i-ZANU-PF, ncindezela thina.
Ngiyalibingelela basakazi bethu be-Studio 7. Olibingelelayo ngusizathu Dlamini, Ward 15. Ngibingelela basakazi bethu be-Studio 7. Siyalibingelela, siyalithanda lonke. Ntungameli Nkomo, kakhulu kakhulu siyamthanda, siyakuthanda. Bakithi ngihlutshwa indaba kaMonzora nge-MDC Alliance. Kanti uMonzora usifunani bantu? Monzora kasiyekele, bakithi uMonzora kasiyekele. Thina siyayazi MDC Alliance esiyifunayo. Loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni. Monzora wayekhona kuCongress eGweru, wadliwa. Kala bantu, Monzora kalale phansi, ahlukane lathi nje. Ahlukane lathi uMonzora, kahlukane lathi bantu. Yabonga.
Salibonani, salibonani basaka Studio 7 kunye nabalaleli. Umkhontwana, umkhontwana lapha eMpondweni eFlamsa. Ngilalele ngiyafuna ama-commission ka-bhodi lizwe lonke. Kufunisiswa indawo zokuhlukuluza ngabantu, mara kodwa uma ngikhangela kwenza kokhona kukhanya sengathi abantu ngabasemade emakhaya kakula bantu, mhlawumbe ngoba ngizethi izolo bebesemasouth kusasa bazabe kobulawayo phambi kokusasa bazabe besemasouth. Mhlawumbe sibabonile bonke abantu lebabantu ababaqondile ukukhuluma nabo. Thina abantu sike sahlukumezeka kakhulu emakhaya singabonakalanga ngoba inengi sahlukumezeka kakhulu ngokukhulawonke. Kobe sikhangelele ukuthi uma kuliqiniso kwaba vele lasebantu basemakhaya
Salibonani lonke maZimbabwe, lonke lani baphathi bohlelo be-Studio 7 ngiyalibingelela. Ngide sikhalazo lapha sengebe ngiyabhale, ngiyafake ama-voice note ami. Sesibaningi kakhulu ku-Studio 7 kodwa ngiyabonga mali ngayibale yami. Sebeqalile abantu bonaba ama-veterani wona lawa, sebeqalile kathi baholiswani phezu kokuna abakubulala ilizwe kangaka. MaZimbabwe inasikwaleni lokhu kanti labo lokhu bephikelela into eyi-1 bengamahoveti baholiswani yini abayiholiswayo? Kanti akuholiswa amatitshi imali into esesiyikhangele lingazosivisela emuva. We are poor now because of ama-veterani. Khathesi siyalwa sesibulele ne-wesi kubangwa khona obubusela bona abayenziwa futhi ngama-veterani. Khathesi lifuna ukubanika futhi imali, banika imali yini? Basetshenziswa laba bantu ukuthi kahle sizoyokwa sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-veterani, imali zama-veterani. Why kati? Why? Babongwane into abayibongwayo phezu kokusenzela uhlupho olungaka. Asifundanga ngenxa yama-veterani, wavala izikolo ngenxa yama-veterani. Kathe sibabulalisa abantu kuma-voting wonke nalawo kusetshenziswa ama-veterani. Athule iZANU lokhu iwona abakhulumlutho njengama veteran ngama veteran kanjani nalawo azophakama namhlanje sokufuna izimali sokufuna izimali abakhulume ngeproperty yathathwayo izano ezapho lokho kuyazwakala lokho izano kayibiseki property yezapho yayithathayo ngesikhathi segugura hundi asike sibambaneni zakhamuzi zezimbabwe mazimbabweni asike siyekele ukufuna ukuthi sinike amaoveti imali befuna ukuzidlela bodwa kathi sibala amamainzi balani balani amaoveti kathi balwa impiphi kathi yena leyo asingenise enkingeni sisenkingeni ngenxa yempi yena leyo ayibisele kusmith lingafuna ukudlala ngathi kathi liyenzani lisenza so aholana amaovetelini esibulaleli lizwe kathi sisikhuluma ngenholo zamatitsha selifake zama-oveti liyenzani i-oveti akunikwa amatitsha imali alike liyekelane la ma-oveti abasiwonelayo la abakabemi yiwo futhi abaloke betshontshwa nala ma-oveti ama-oveti phela yi-ruling power manti liyakwazi batsho bona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo asinakwinta kuhonto asimzimbabweni asimuzanu nangigandangari kutonga anti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi lingenzi so akuphiwa amatitshi imali abake bemi indaba yamahoveti ngiyabonga studio 7 hayi kabi suwa hayi mahoveti alike limi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana ma-oveti athe silikhuluma ngendaba yamatitsha
lawo bekungamazwi elisithumele nge-WhatsApp angelani ne-Studio 7. Nilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, abahlali bedolobho le-Washington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqize tshakala kungakhathalekile lokuthi kule gciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uNorrell Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-California uMnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane coronavirus.
Hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka abangene ngale ntshona la. Kodwa hayi abantu bakhanya sili bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask kayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele abe le mask. So ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bazwisisa.
Umbone ngaba ngumuntu yini ongaba lamathuba okubusa kwelinye ihlandla njalo uMnumzana Biden kumbe sizambona esiba njengoTrump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela?
Hayi ubaba uBiden ukhanya sibili umsebenzi wakhe uyawazi uyaqhuba sibili kuhle. Ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele. Nanku namhla abantu sebehlabile ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayihlaba bahlaba sibili. And kutsho ukuthi engxenxa kusiyavika uJuly 4 njengokutsho kwakhe abantu abaningi babo sebehlabile and kungatshintsha kuncede kakhulu uncede lo mhlaba. Lalabo abantu ade belahlekelwe imisebenzi ubancedile wakhupha izimali abantu baphiwa izimali ukuthi babhadale amarenti bathenge lokudla bazincedise nje kube kuhle kakhulu ukukhanya abantu bakwamukele kakhulu lokhuyana. Hayi ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle abantu bakhanya labo bengani bayathokoza ngento ayenzayo. Halo umbuzo unzima kanti ngoba la khona ngale ku Congress bamthwalise nzima uBiden la namajaha aphikisayo ama Republican ungani sibili badonsele emuva so asikwazi ukuthi into yakhona izahamba njani. Kodwa laye ukhanya sibili kadlali ufuna ukuthi yena lento ayicabangayo ayifunayo ivision yakhe leyi abantu bayilandele kuphuthe. Hayi mina ngibona ingani sibili ngendlela asebenza ngayo sibili nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili uzazuza elinye ithuba after 4 years la angene angiboni ukuthi ngalokho asekwenzile kathesi abantu bangamlahlela eceleni, bangamlahlela kachana. Akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempelasonto elijukela ngoChris Gande.